uhulumende usehlekile ukuthi agcwalise isithembiso sakhe sokuthi-ke aphezele ababalisi-ke iholo. Kungakho-ke njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe siphakathi kokuthi sibize ababalisi bonke bazothakazelela usuku lwabo lwababalisi esibiza ngokuthi i-World Teachers Day. Khuluma-ke kuzabe kulo mhlangano omkhulu-ke eHarare mhla ka-5 lase sikhangele khona ukuthi-ke ababalisi basho ukuthi-ke njengoba umgqashi esehlulekile ukuthi-ke asinike iholo elingasithilisa kwenziweni. Kuthi-ke mhla ka-6 kuzabe kulo mhlangano futhi omkhulu ofana nayo lapho koBulawayo lapho sebekhangelele khona ukuthi-ke ababalisi basho ukuthi-ke kungenziwani njengoba nje mhla ka-5 besefikile sasimbekile ukuthi-ke lilanga sesikhangelele ukuthi uhulumende abe selungise igayo lethu lekholo. Njalo nje umhlangano le ayenziwa kumadolobho athathe-ke amakhulu kuphela, kodwa-ke izenziwa amadolobho kumbe izigabana zonke zelizwe ukuthi kuzosize ukuthi ababalisi-ke bathi nxa sekunje siqhubekele phambili sisenzani.
Uthini ngenyathelo likaMatibenga elokwala ukuhlangana labantu be-Apex Council ngenxa yokudonselana okukhona phakathi kwali council le-PSA?
Mhlawumbe kungabe kuluhlupho phakathi kwe-association le-Apex Council, kodwa ngokwazi kwethu hhayi zinhlanganiso okumele zisebenze ndawonye ngoba bonke abe-public service association thina ngokwazi kwethu sikwazi ukuthi-ke bayingxenye ye-Apex Council. Kungakho-ke ukuthi-ke uminista athi-ke asoze akhulumele nabanye ongakhuluma nabanye lokho sikubona izisela umbomo kuminista wethu ngoba izisebenzi yizisebenzi njalo izikhalazo ezikhona zima zinjalo-ke. Okungcono ukuthi-ke uminista alukhangelisise ngendlela eqondileyo udaba lolu ngoba nxa engasazanga walukhangelisisa kuhle kuzadala ukuthi-ke kube nokukhalala umsebenzi phakathi kwezisebenzi ebesingakhangelelanga ukuthi kube khona. Sikhangele ukuthi-ke kathesi isikhathi esiqakathekileyo ikakhulu empilweni zabafundi kanye lababalisi ngoba isikhathi sokubhala imihloliso. So besingakhangelelanga ukuthi kube lokuphazamiseka kwemisebenzi ngalesi sikhathi. Kungakho-ke sizakhuthaza umyindisa ukuthi-ke kumele alukhangelisise udaba lolu njalo alunike ukuqakatheka olwini lona.